Elemelika namuhla linanza ikhefu lowayelwela amalungelo abansundu umnumzana Martin Luther King Jr. owabulawa ngomnyaka ka-1968 khonapha eMelika ngabacatshangelwa ukuthi babephikisana lomkhankaso wakhe. Umuyi wayekhankasela ukuthi abantu abansundu babe lamalungelo afana labanye babo abamhlophe agoqela ilungelo lokuvota kanye lokuthi kukhutshwe imithetho yobandlululo eyayincindezela abamnyama. Asizweni amazwi akhe aludumo lapho ayesithi ulephupho lokuthi abantu abansundu bazahlala elizweni lapho abangasoze bebandlululwe ngenxa yombala wabo kodwa kunanzwe izenzo zabo.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Iningi lezizalwane zeMelika elizweni lonke bezilemicimbi etshiyeneyo namuhla eyokunanza impilo kaMartin Luther King Jr. Laba bagoqela abantwana besikolo abakade belemidlalo yokulingisa, amabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumende. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Drum Major Institute ekhokhelwa indodana kamoyi umnumzana Martin Luther King III ithi ifuna umongameli Donald Trump agcwalise isithembiso sakhe sokuthi kube lesithupha esilomfanekiso esiza kwenzelwa umuntu wonke esifananayo njengokuthembisa kwakhe. Umoyi uMartin Luther King Jr. uhlonitshwa emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe njengomuntu owayelwela amalungelo oluntu ngokuthula, njalo ikhefu leli linanzwa iminyaka yonke.